Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo kulilanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day mhla ziku 1 kwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu.
Ukhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele.
Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengethukela, ezinjengamahlamvu etiye.
Ivandla lesi lithi abantu beZimbabwe kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni.
Uthe umuntu ebhadalisa abantu abahambise kumuga umongameli uyabehlazini ngakhono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu. Ungarivume wabotshwa ngoba wagqugquzela ukuthi uZulu atshengisele phezu kokonakala kwemnotho elizwe ngomnyaka ka-2020. Intatheli izindaba uHopewell Chingono laye wabotshwa ebotshelwa icala elifanayo kodwa lesulwa ngumthethwandaba we-High Court owathi kadalanga cala phansi kwesekelo sombuso welizwe esipha wonke umuntu ilungelo lokutshengisela. Ungarivume wakhuza abantu ukuthi batshengisele ngokuthula kodwa umthethwandaba wathi wakhuthaza udlakela. Ngesizwe amazwi abophisa Ungarivume.
Abantu ababethe bona abantu kaba proteste ngo-January 1, 2019, ngicabanga ukuthi yibo futhi ongarivume labo Peter Mtasa babengatshongo ukuthi abantu kabayenze udlame, babethe abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke okwenzakalayo yikuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko, balandeli bakhona labo bantu abahamba bayatshengisela benza inkalakatha yodlame, koBulawayo salahlekelwa ngamashopa ngu-81. Namhlanje lokhe engakabi khona lawo mashop, abantu babetshengisela bechisa entumbane yacha ngiyibukele i-complex leyana ayilani lomnangagwa, yayengelani lokuthi iZimbabwe iphethe umnangagwa ukhweze iPetro. I-complex leyana abanikazi bayo ngiyabazi, ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo bayenza i-cooperative yabo ba-odube labo Kampala and company. Kodwa kuze kube namhlanje i-complex yana yacha kayilungiseki, insurance la ithi yona ngeke yalungisa. Ayisiwo wodwa, manengi amashopu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi inkintilongo icabanga inanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesimemezelo sakhe. Yebo, kambe yena ngabe kulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula, kodwa okwenzakale akola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo, abantu batshelwa zimota, kwaba lodlakelo olukhulu kakhulu. Ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona. Abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million izek iyariga. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonoko bese siphinda-ke ngithi mina yebo, kambe ngicabanga ukuthi isigwebo asiphiweyo akuhambelani lecala angabe lenzile bekufanele ukuthakuzwe kumbe aphiwe icommunity service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha imessage yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi sigwebo sakhona lesijesu sijesu sakhona sibe two sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani lecala lenzile bese ngigcina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyo kakhulu kuyiwa ku-election awuhluthumeza umbiko wokuthi bantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo solayo asilandaba lokuthi ngubani abanengi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqhakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zile umthelela bani lo mphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaladeni batshengisele yebo kambe bazizakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila maguarantees ukuthi nxa sebengene lesitaladeni bazakwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefike laphana umbiko wami usiza hijackwa izigangi lezikliwi inswela boya lemgulukudu bese kusonakala okuningi ekugcineni kwakhona mina kuzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqhakathekile ukuthi lathi futhi lanxa si expressa si expressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo u section 59 ukhuluma ukuthi na omunye nomunye lelungelo lokutshengisela kanti u section section elandelayo section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lolalaba abangafuna ukutshengisela labo ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawo kumele siwabalansise lento kuthiwa ama rights ahamba lento kuthiwa ngama responsibility
lo ke siyaxolisa balaleli lo ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazo webekhuluma ke ngodaba lwamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume ke siwazwe ke amazwi awabophisa umnumzana Jacob Ngarivume.
Thank you very much for your continued support. We are getting overwhelming response. This is a non-partisan initiative and we must be peaceful on the day. We don't want any violence, not violence. This is about peace. God bless you. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe. Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nqa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo intengo yezinto iyayilokhu ikhwela lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku into ezinjengesepa ezinjenga cooking oil ezinjengechukela ezinjengamahlamvu etiye ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku lokhe kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo ngakho ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku abantu abaningi abesenelisa ukudla abantu abanengi imali kasoze babelayo ukubhadala school fees lezinto zonke ezinjengazona leziyana isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu akulanto elungela abantu la kancane
uhulumende uthi yena useza sungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayitho zisebenze la kancane ayizange yasebenza ayitho zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi labase Zimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvula amafactory ezomnotho zisebenze kahle. Ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle kanti amandla emali eZimbabwe ayawa. Nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu. Ngakho ke ukuletha icurrency leqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo, izinto lokhu ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho la kancane.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulu.
Ibandla lesi sisilithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamsuse embusweni ndawonye lebandla lakhe eleZanu PF. Yena Mnangagwa akakatsho lutho ngalolu daba kodwa amapholisa athi asaphenya. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isiphi sesinalo kakhathesi oludalweni uhulumeni wabomangumama yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana. Isikhwama se-reserve banking sabantu beZimbabwe hayi ihulumende yeZanu PF. Kodwa ngenxa yokuthi bangenile kwampani bathatha santando e-reserve banking. Ngikutsho lokho ngoba sikuzwile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve banking lingabhadalelwanga. Phikisani phela ayifini ukutsho njalo bhebhe i-Aljazeera. Kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi. Sikuzwile sakuzwa ukuthi kuthiwa ungawufuna ukuya kweli-president ungumuntu olemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la ngawufuna ukuyambona kuthiwa ibhadale amamiliyoni lamamiliyoni. Asimzwanga umnankade ngikuphinga. Asimzwanga enota lo mkhandi lamanga. Kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthiwa sihambe amanga kwezibotho.
Baba Gawule, yebo lithi imigwaqo lilungisile, amadamu ligebhile njengeZanu PF, njengohulumende weZanu PF. Kodwa kule ndaba lapha ekhulunywa ngobaba uBhebhe, indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe, lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu beZanu batshontsha igolide.
Baba Nkomo, nase sikhuluma ngobusela. Ubusela buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho abawara nayo. Mina zakunika i-example ngokuthi ngise-province eMatnot. Hambe bona amasela noyikalisile ranayo eyamasela konke kuhlangene loyo kuze niwangikhona khona ngale eVictoria Falls. Uzathola ukuthi bakhunkuluzile inyoto bayitshaye balobisa labana abantu ngamasela bagavile yamangala ntu kuyizeti kwakona kokukhona vela kwenzi lutho ngamasela nabana lobeekelenjani lapho ubona khona ubuso be-opposition ukuthi baza kwenzani lena kangela amadolobho ukuthi abuyelile njani. They are running these cities but they i-corruption wakangela ukuthi bathi bazinika ama-imeli bazinika yonke into bazinika it's a typical wazikulele buyathengisa ukuthi lapho ethi i-opposition le what is it all about. Ilizwe leli Inkomo lalwelwa Sandy Daughters of Zimbabwe balele emathuneni engaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle ibe khona. Kanti inhlalakahle naleyo kunenkalakahle esupported evela kuma-colonizers ethu abo Britain. Amaphathi lanawulwa ngamakhiwa la atshele ukuthi batshele kokwenza kusoke siyavuka singalaluti la selikhethe futhi ilizwe lethu selaphikisele emakhiweni.
Yebo baba Bhebhe, lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni?
AmaNdebele athi kulabantu abagula ngesihla abantu bezami bagula ngesihla. Thine sikwaziyo umgake wenza udlame wathatha imihlaba emakhiweni. Elithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasithe thina sizanegotiyetha namakhiwa siseseyi-M D C ukuthi sithathe imihlaba emakhiweni siwabhatale. Yena umgake wabuya wathatha idlame ugugugugu kuwatshaa wathatha amaplazi. Khathesi president wakhe umalimane uMnangagwa niyesebiza amakhiwa ebisela amakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe lamapulazi angatabiselekile. Amanye asebuyele ezitoko oRottenberg nabangani bakabani bahlalele emhlabeni. Khathesi sikhuluma ngabo othiwa ngabani ogodati
bathe phama plaza laphezulu babiselembani inkambe yababili kodwa lamini babiselembani mina ngakho sina si practical ke asikhulumi ngokuthi kuthiwa kulomuntu othile ukusebenza emakheni engacasisi ukuthi kathi libiselwa njani mina ngiyakutshela ukuthi libiselwa njani sikhuluma ngokuhlela na izame isiye sibili yangizwa izame isiye sibili umntwana ozelwe nge-1980 le 43 years kathesi akhule ekubona sezobona ngani kunomali ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasmith engalo le smith ngidikiza umkhonomi sali kudilinda ubone ngani ngimtshela inganekwane kambe ngumuntu onjani othi yena uyavusa abantu bedukeke kangaka.
Nanso baba Gawule, abanengi bayabuza ukuthi kanti umongameli uqanjiwe izigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide ile kungeniseni imali engcolileyo elizweni lokuthiwa yi-money laundering, kodwa yena umongameli uthuli zwi kazivikeli katsho lutho. Kungani
baba Nkomo? Umongameli ngumuntu omkhulu. Umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi nxa ulalela mina ngangikhangela khona phana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe kambe kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthe into le isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona abenzayo ukuthi elandelele udaba lolo. Kodwa but ukuthi bethi umongameli kakhulume lokho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu uyebhadalisa abantu ukuthi abahambise kumuka umongameli uyabe sazini ngakhonoko.
Hello-ke ngumnumzana Believe Gawule uyibandla lezanu PF obexoxa indawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi izolo kulabanye njalo abeZimbabwe abafike elizweni ngemva kokuhlengwa kwele Sudan lapho kwaqhamuka khona impi yomndeni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisebenzi kumele zithole iholo elithe xaxa njengalokho okwenziwa ngumnotho welizwe lawo othi uyakhula. La ngamazwi awethule phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day elikhona lamhlanje. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zilingelelo, zilingelelo, besaka zabahle, nolaleli beStudio 7, kulumayo ngu-Edwin Mfokachuma phansi khona leDolo. Hayi siyazizwa indaba, siyazizwa mpela ezibuhlungu nezimnandi. Hayi lokho kodwa kwenziwa ngumbuso wakithi lokho, hayi kubolile straight. Amasela kabotshwa, kodwa kubotshwa abantu abakade betshotshozela ukuthi kube lodlakela. Kanti kwenziwa yini amasela engabotshwa? Akudingwa kodwa ufazi kuyophehlwa ngaphila ngakusegceleni konke kuphelele. Kodwa amasela kabotshwa, kwaye kwangabotshwa amasela lapha egcekeni Mnangagwa emoli yakhe konke abotshiwa engala egold babanjiwe bayatshontsha kanti sebebanjwa ku-crossfire. Abe babotshwe labo kubonakala ukuthi umbuzo nawo akawulahlangothi kusetshenzwe ngendlela efaneleyo. Kanti umthetho anti ukuthi umuntu angatholakala elecala uyabotshwa. Abantu ababelwela labo ukuthi umbuzo ube neqiniso ebantwini bababotshwayo kodwa ababhidlize umhlaba abatshontsha kababotshwa ayikho indaba.
Studio 7 linjani uNtungameli Nkomo? Izingelela abasakazi bonke kanye labalaleli ngendawo ezehlukeneyo. Igama ngobekuthemba Nkomazana ngisetutume ebutswana. Ngithi njani impilo bazali bethu lonke lakile sizimbakwe lingelele uMandlovu khona isitensi Ndlovu mama wamonzalayo kokulawayo lapha nenkulumani complex yewonswazi lingelele kosaphumlane village 17 usaphumlane lemoli yakhe yonke umntanami khona phana olungelo komazana yithi hayi vanile langelihle kuzana yithi hayi umusa kaJehova sincengeni wakonkomazana amen.
Ngibingelele enkundleni salibonani lonke basakazi mthemba lapho elikhona liphilile hayi bantu bakithi udubo osilalo nantu ilizwe lakithi lizabanzima ukuthi lithuthuke uma silabantu abangazwani leqinisa abantu abangavumi amaphutha ilizwe ukuze lithuthuke ukuthi inkokheli ezezano PF leze zehijack ilizwe bakhuluma ngabethu bahamba balwela leli lizwe bekhuluma into engekho yikuthi kuyadinga ukuthi ngelinyilanga livume amaphutha libe seliwalungisa lawo maphutha uma lingayenza kanjalo lizabona abantu baseZimbabwe bekwazi ukubambana bekwazi ukuxolelana kodwa ke ungeke uthi wena usenza amaphutha angaka ubulala abantu ube sutshela abantu ukuthi abakhohlwe ngakho kuphela liqhubeke liye phambili akuvumi ikona lokhu akuvumi
yema tudakithi yakostudio 7 njani yalephisela impilo ende ngenkosi yethu Jesu Kristo madoda ye ngilapha ngibukele amasiko amandebele emzansi bayakhipha lapha ku screen angiyajabula nxa lokho ebezo bekhuluma ngamasiko ayisintu hayi bantu wazingize ngihawuke yothi ya nembala ngoba leyo lamandebele ala president olamandebele onangwawo amandebele ona ahlonipha inkosi lezinduna yikho kuphela abantu abahlutshwa kakhulu ngamandebele bakamthwakazi yikho ke ngithi khona abantu abakuzwe lokhu abangilethemba ukuthi ababukela kuscreen ku-TV nembali bazakusho ukuthi hayi sibonile i-traditional yamasiko ayisintu alala kwazoba mnandi kuze kuthi kutshengisa khona lezingane zethu nxa zingafundi lamasiko azo imvela yazo izibaza kukhula kuhle hayi angilamazwi ngitshaya izandla ngalo umabona khatshana engimbhekileyo lapha awu libe lokusasa lokusuke kuhle lokusasa enhle ngegama likajesu amen
salibonani lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke ngokuthi sipha indaba ezeqiniso mina ngumama kathandeka ngisebenzela e-South Africa ngithi lapha lami ngibingelele abazukulu bami uNomsa Moyo uMbalenhle lo Siphamandla loThandeka lo Mandla enkosi lo Kelvin lo Nasiphamandla lo Sakhile lo Thabiso ngibingelele lonke
sabonani bathandekayo ninjani mina ngiyaphila okukhulumayo nguzikhali Ndebele wesigabeni sakumasendu ngikhuluma ngiseSouth Africa ngi about indaba yokuphuma kwegolide elizweni likhitshwa ngobaba bethu abayibo esibathembileyo ukuthi bangaba sivusele ilizwe kodwa kuyasimangaza kakhulu lokho ukuthi kutholakale abayibo esibhekelele kubona njengoba siphakathi kokuhlupheka okungaka sisebenza sikwamanye amazwe siphethwe inhlupheko singabahluphekayo ukuthi ma ngabe kutholakala kungumuntu nje onganaso isikhundla phuma legolide elizweni elingenisa kwamanye amazwe lokho kuba elijele elikhulu kuyena kodwa okusimangazayo ukuthi umthetho usebenza kanjani ngokuthi kutholakale beyibo abakhulu abangeke bathintwa engeke sizwe kuthiwa basejele
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakaza abahle ngisithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu be-ZANU PF lo okhulumela i-ZANU PF okhulumela upresident umuntu ukuthi yena ulungile ethenga ukuthengwa indiza mchina ye 54 million. Hayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo. Ngoba uzobona umuntu omusha esiya votela izano ngoba izano yakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke ngamaphapheti okungenandaba lempilo okunye kuleyo kungamaplaza nyana kodwa ukukaze kufike amamiliyoni imali okuya ukuthola lama t-shirt ukuthola le lamantsaro hayi kurayithi konke nje le fertilizer. So siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhuluma lezwi linye. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi mina ngiyaphila kakhulu. Umbono wami lapha ngokuthi hayi abantu kabavotele uChamisa ngoba uChamisa nguye olosekelo lwabaningi, nguye ongayenza ukuthi sinqobe la sikhululeke njengabantu emandebele njengokusho kukaqondisi emthakasi. Lapha kunganjalo sizabhayiza kuphela vela kula chance. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezemelika. Amapolisa esigaba seTexas abikwa idinga omunye undoda odubule wabulala abantu abahlanu. UFrancisco Oropeza ubikwa ebulele abantu laba ngemva kokubadubula mahlayana qede wabaleka. Lesi ngesinye sezehlakalo zokusetshenziswa kwezibhamu osekuqede abantu abaningi ezilokhu ziqhubeka zisanda elizweni leMelika. Kambe lungaqedwa njani lolu dubo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala abanye. Kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho. Kuhle kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubadubula i-death sentence. Lawe uyahamba. Akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe kwenziwe kuthiwa yewe uyakhangelwa ikhanda uyathiwani uyathiwani konke lokhu. Ngoba laba bavikelayo ama-lawyers la avele asele ndlela yokuvikela bona laba bantu obulala abantu la bale mcijo yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi i-client yami ibi lokhu la lokhu la lokhu i-client yami ibi lokhu la lokhu ihlutshwa yilokhu la lokhu bese kudlula kuye khona le kumadokotela akhangela amadokotela khona lawa ale mcijo yakhona khona ngale yokuthi umuntu wokhona ubenjani ngoba kuyabe kungathi kuyikuvikelana okuvikela umuntu obulele abantu. Mina ngibona ngathi kungabale umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu kungela sizathu ulawe uhambile uyesilaheni. Ngibona ngathi kungehla lokho ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo abantu bazakwesaba ukuthi bayekwenza khona ngoba uyabe kwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile. Lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapholisa ahlafe khonapho. Angasile emapholiseni uyaphuma omunye umahla alejele okwesikhathi eside kumbe uthwe life sentence. Ngiyokwenzani life sentence yakhona umthelo kwesihlisithwala. So ke kungaba ukuthi ungadubula lawe uhambile esilaheni. Mbona ngathi kungaqinisa kucinise linto le.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela ukwesaba na elizweni. iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo. Ibandla lesi lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni ndawonye lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni, kodwa silazo ezinye njalo indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gandhi.